Kuna kuyinto enhle ukuthi kuzulu yakhona nakangaka nezimali eziphiwa abantu kulezihamba ukusetshenziswa kwemali kahulumeni yinto engavamanga mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangelela kakhulu ukuthi izimali ziphathiswe. Kodwa-ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, khonapho-ke
kumele sehlukanise izimali ezaphiwa amaminista executive lezimali ezaphiwa ama-members of parliament ngoba akuzange kwaba yi-transaction efananayo. Izindlela zakhona zokuphiwa nalapho kusuka khona imali umthombo wakhona kawufanayo.
Ncube nantudabo lolo mhlawumbe
ngokubona kwethu akusiyo nto embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama-MPs banikwe i-facility yokuthi khona babe lezikwelede kukhangele ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho olukhona yikuthi-ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni ezimbabweni zingabhadala. Ngicabanga ukuthi uzulu ukhala ngakhonokho. Bese sikhathazeka ukuthi ominista isikhathi esiningi ngabezani isethi bonke ukuthi bona baze bayephiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange ominista baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benekise ukuphila ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa uke wakusheya ku-social media lapha isinko omunye ngusikhala. So-ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali. Okubi kakhulu ukuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu ikakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele ukubhadala imali kahulumende le ngani kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa amaloni okuthi lithenge izimoto zethu ezinjalo. Kodwa likhumbule kulalokhona kwakuthiwa yi-farm mechanization program imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho.
Into ekhona ukuthi umbuzo walo uvalid kuzamele kukhangele sizabona ukuthi iyozala nkomoya. Kodwa into ekhona yeqakathekileyo ukuthi emalini i-background emalini kakhulu le yama-MP yahamba through a parliamentary process yibona ingazani kwakuyindlela kamthibili lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something. Because mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike amaloni because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay and that was going to actually amount to more ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years. The equivalent of $65 kathesi isize yafika in the past 3 or so months the equivalent of $200. I-employee yami endlini engelikhathi leyo ayikhiphe in 180 omunye ayiphiwe almost $200. That's below the minimum the poverty bottom line. That's what we've been earning for 5 years uhulumende esehluleka ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu ngomholo wama-civil servants in general. Saphusha umthuli ukuthi ayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali but yena wasephenza ukubuya ngokuthi sizanika ama-facilities. Which was wrong. But the moment I got the money, I got to only get $100. What was your partner? Three partners. It's a mission.
Sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweletwayo ngohulumende ezabhadalwa angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje ngizayibhadala ngani. Kumele uyithathe ngoba wena ungayekela ukuthatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abalithi ngapha esindebeleni kabayithathanga imali okwakuthiwa ngamaloni abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa ngoba lokho kusuka ngo-1980 bezezinto efanayo. Bavutha imali baqeda uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yiluhlupho olukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweleti leyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. Kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele. Nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kutho ukuthi baqiniwe ngenye indlela Ngobumuntu nxa ekukweleda bese sithi sekunika futhi isikwele jiste sitha kubhadala ngemali yakho. Into enje kakhulu. Ngizele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe opposition izini kuyisikwelede ngoba siyamazi ukuthi ujayele ukuthi enze inketha betshalo kube ngabezani kuphela. So kwenziwa lokhu nje ngoba kunokuganga okuphakathi.
Khona vele izikwelede lezi zibhadalwa njani Phulo? Nike lavumelana ukuthi uyabhadala isenti ngenyanga. Kumbe ngiphathelani njengoba sikhona imali encane
kule contract ekhoyo ukuthi isikweleti lesiphela asiyo mali yokuyajayiva kezi asiyo ngabe kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani kanjeba bethiwa isikweleti ilo msebenzi okumele iyenze kule zinto okumele izithenge either i-land basically for housing so kumele ngithenge isitende seya siyabanjwa sibe yi-collateral asitho sami ize ngisibhadalele njalo uparlament anytime ngangiyona ibuyize ezi-reposeza uyabe ngisibekthi ukuthi zikhona so ngingabonakala ngingathenganga leyo asekuyoke mpitshe i-agreement.